embikweni awethule unanza leli langa likazibuse umongameli Mkhwezi Masisi wakwele Botswana uthi uyajabula kwamagama ngenqubela phambili ilizwe lakhe selenzile lokhu elathola uzibuse ngomnyaka ka-1966 iBotswana yayingamanye amazwe ampofu umhlaba wonke jikelele ngesikhathi ilizwe leli lithola uzibuse kodwa khathesi libalelwa njengamazwe anothileyo kuzwekazi le-Afrika. Lokhu kwehlukene uma uqathaniswa leZimbabwe engumakhelwane weBotswana. IZimbabwe sehlela emuva isingamanye amazwe angele mali kukanti ngesikhathi lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980 kwakulilizwe loluju lobisi. Umnumzana Mkhululi Moyo oweZimbabwe ohlala eHebron uthi kulo mehluko omkhulu phakathi kukazibuse weZimbabwe kanye lo weBotswana.
Independence yalapha ngesingathi uzibuse walapha kuleli lizwe nxa siqathanisa lekhaya kulomehluko kakhulu engiwubonayo ngoba ngiyananzelela ukuthi abantu balapha abaningi angikaze ngizwe even oyi-one umuntu ekhala ngokuthi independence yalapha ingathi uzibuse walapha unguzibuse wabanye abantu nxa sikhangela qathanisa lekhaya njengobana sikhangela ukuthi ekhaya ngale silezinye izimo esike sahlangana lazo. Uzibusi walapha nguzibusi womuntu wonke kungakhathalekile ukuthi yiphi political party opposition ruling party.
Kukanti umnumzana Stanley Ncube uthi ingqubela phambili eBotswana iyatshengisa ukuthi ilizwe leli liyazibusa.
Ye, lamhlanje kuyi-independence eBotswana siyajabula, sijabula labanikazi belizwe. Ilanga elinje lisikhumbuze ekhaya lapho esabaleka khona sibalekela inotho engekho sizoyidinga kwamanye amazwe afana laleli. Nxa sibakhangela abantu laba siyabajabulela kakhulu ngoba ungakhangela ngomnyaka bethatha independence yabo ngo-1966 ilizwe leli bekuliganga kungelamgwaqo kungelani. Kanti nxa ukhangela uzabona ukuthi kuphucukile kulama-highways kulamadamu kuyakhanya sibili ukuthi hayi bayazibusa bayajabula. Nxa sikhangele kithi le sibona amgwaqo ayisekho kusikhumbuza ukuthi independence le yasilethela udubo.
IBotswana yamukela izizalwane eziningi ezivela eZimbabwe zibalekela ubunzima bomumo womnotho. Unkosikazi Abinyoni osebenza eHebron uthi kwele Botswana kuyakhanya ukuthi kulozibuse abantu bekhulelekile.
Ya, siku-independence yeBotswana. IBotswana lilizwe elihle, sibili lilizwe elijula ukubisa. Izinto zakhona zonke zinhle, imigwaqo mihle, konke ezitolwa uswelile uthola ufunayo uyaluthola. Yiyo independence okuthiwa abantu bayazivusa lesiyibonayo. Hayi khona eyakithi leZimbabwe okungela, okungela mgwaqo, okungela kudla, okungelani. Abantu basemajele kodwa kuthiwa siyazivusa siku-independence. Abawoke bakhangela abamanye amazwe ukuthi independence injani. Bake babheke kwele Botswana.
Usuku lwe-Independence Day kwele Botswana lunanze ezabelweni ezitheneyo kodwa umcimbi omkhulu kade osenkundleni National Stadium. Esigodlweni eHebron lapho uZulu akade ethe kwaqa ukuzobona imbukiso lokusithokozisa okutshiyeneyo. Umongameli Masisi ungenele lo mcimbi ngaphambi kokwethula umbiko wakhe wosuku lapho athe kusasa ilizwe lakhe iyathembisa ukumalisayo. Umnotho weBotswana uyenza kuhle kakhulu, ufuqwa imali ilizwe lele liyithola ekuthengiseni amatshe aligugu awamadayimani. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.